Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 ngkwenkwezi 2022 ngiphakisele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umlende kumele bebethe intsho yakudala iphendule emgwaqweni so that it complement every solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumezeukubeka intsho yakudala before COVID.
UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi uhambisa osolubhahlile elizweni lonke.
Sikhethi nasizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabadala nabezikolo, ngoba sesibona ukuthula kusoze kuhlonge lethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi, so sithi nabangaye esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokokuqala asonkeyelanga endodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuzadithemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele izindaba zefisi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ukutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolibhahile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintshathelo izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwe-Zupco bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano se-Zupco. Omunye wabameli bezigaba edalela ephalamende labatsha i-junior parliament emela isigaba se-Norton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Affect their performance in class because they will miss the first periods. If they are in the morning session, it will be assured that they are going to miss the first lesson and the second lesson. When they will come to the school around 9 o'clock, when they are supposed to start lesson at 7 o'clock, so they are missing out a lot.
Ukuzosiphambanisa ukufunda kwabo eklasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zikuseni kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili, ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7. Ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele bebethe intsho yakudala iphendule emgwaqweni so that it complement every solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele bebethe intsho yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uStephen Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakusho ukuthi wehluleka. Amakhombe abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa bedubha kodwa amakhombe abetholakala transport be-easy futhi bethina gcaa lapha siyaphuya point B from point B to point C beyohambeka kodwa kwamanje umuntu kasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo nanxala engaguli ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emerson Mnangagwa uthembise uZulu kuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki iCOVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapolisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolijini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngomvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibingeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Students Union umnumzana Benoni Ncube uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. Uncube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Mayigobe weStudio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana labo ezikolo ngoba sesibona ukuthi ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asonjokuyelanga endodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki amaviki amangaki amahola amangaki lokho kuza determine ukuthi iresponse yabantu labo kumele balungise lezi ndaba zefees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo nohulumende ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba le ngqopho lohulumende.
Akunzima ukuthi nasiphonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona konke esikwenza ku-social media and sasikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo phone yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni soso so hayi uthule. Kodwa ngabe wafika wathi ukuthi asikhulumeni asali ngoba siyazi ukuthi ipower ivela ngaphi. Lokho siyakwazi. Bathi yena ukuthi athi sikusenele sokubuya kwi-ofisi yakhe sibe soqoqoda ambonde ukuthi singaphenduka siphila nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibizi and siyenele sokuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kule zinhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama izikole azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but zilokhu zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phansi sesibhadala ama rent amakhulu ukudlula even sona isikufisa ngkhona kumele sisibhadale lesi so sifuna ukuqala ukukhulisa indaba ikulungisa indaba le ama rentals ngoba la indaba ye ama rentals izinto ezi under of ministry ye housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lisagcina abantwana bethu so gcina ni rentals la sibuye kwindaba enzifisa yebo siya understand lizwe lifile angeke sithi nabehlise isikufisi kuze kufike leli nani lapha eliphansi asithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo iholo labazali bethu alifiki half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona nabe cabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina sizabamba ama results akho wena uzacina ubhadala imali yethu nxa usufuna ukuthatha certificate but bona bayakutshela ukuthi uthi uvulela umhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphi le imali esiyifunileyo esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokho akulunganga given ukuthi yibo abanikazi belizwe and bayakwazi lizwe abalibusa limi njani
mhlaka 10 ke bakhona abanye abontana abathi ababuza isbika khulukazi ku social media bayabuza besithi okay yebo siyajengisela mhlaka 9 mhlaka 10 ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazifisise ukuthi into le esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as a student because noma ukwanisela ukubhadala I assure you kusiyadlula ama semester lawo buya lacina ungasakwanisa so thina sithi umhlaka 9 wokuqala lawe as a student ungabona kungalungiswana leyo ndaba phomhlaka 9 ungakuyeli eklasini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli yakhwela futhi and ukhangele ukungabi fake khona wena ungahamba omunye engahambanga isithu wena usuyene isithu mela abanye wena usuhamba uyofunda mhlaka usehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngubani ozabuya futhi azokuncedisa wena sokungumukhalayo
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinaso limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Gwazemba olela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamlanga kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhangela iminyaka edlulileyo ama-teacher I think sebehlalisane lohulumende kamnangagwa more than 10 or 15 times ama-nesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane lohulumende kamnangagwa kodwa ama-nesi acina esengahlukunyezwayo sebechaya sebegiginyiswa babutshwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi lohulumende kamnangagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini inkosi sithi hayi sesisokwehlule ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise okuse i-right yethu okubhale ku-constitution yelizwe ukuthi hayi sile right yokuthi singene emgaqweni sikankase sokuthi sihlale ezidlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebethi
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkankaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulo mkankaso ikuthi sengibonile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibanzi ithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babethunywa ngabazali but bona intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebeze begwanisa 30 to 40 abanye sebeze begwanisa 29 years abakaze basebenze so ukutshona sisithi sekele ukuphatheka kulowo mkankaso kuyasipisela emuva njengentsha sokugcwele abantu nje kuphela amantsha yonke ibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sitshengisele njengentsha siphatheke kule shutdown ukuze uhulumende wethu abone ukuthi abantu abatsha sebediniwe
umnumzana Nyasha Gwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obe we-Studio 7 ekobulawayo Live Talk kuhlelo The Connection uMike Obe we Studio 7 namhlanje uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi eyezinasu. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikwelete. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizimusi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola leMelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union, izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uZulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuza kwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uZulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa impilo. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcweti kwezomnotho, uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali lesikhathi esingathi khona yi disintermediation, abantu bengasasebenzisi ama bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or foreign currency silayo, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge, isitolo sihambe siye e-bank. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele u-supplier simtshele ukuthi hayi, mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kuchu kuti kona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhipha i-dual currency, kusho ukuthi akula chance eyokuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency, kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo, whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe i-forex yonaleyo uthole idola, okuba khona ukuthi kuya-increase i-demand yedola ngoba lwana layo osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezezombusazwe, uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye, kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho, sebeboleka imali bese besenze lokho abathi i-speculations, bethole imali eningi. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwane endlini kuyabe kuqakathekile ukuthi singatshisi into, kuyabe kuqakathekile ukuthi igundwane linjani libulawe. Ngisho ukuthi bonazani nxa amabhenki nxa ngasakwanisa ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizimusi imali, amabhizimusi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise amabhizimusi lo hulumende la uthola irevenue eningi sebeza faka ama forex abo emqamelweni befihla ama forex.
Unkosikazi Mona Lisa Ntini isakhamuzi sakobulawayo uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangela cala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani la mabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu afele amagala abo. Eqinisweni thina amabhenki asiyi njalo asisoze siyi kungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangela izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu ukuthengisa lokuthenga idola lemelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamani aweZimbabwe i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by election lokubalwa kukaZulu ku-census. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga ukukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Ntungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweletisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla lanxa nje esithi uyawuvuselela. Umnangagwa wethulela umthetho ngempela sonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola lemelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweledisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga izibhawu yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelede emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. Ngokunjalo izibhawu ithi uMnankagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcwethi kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo uMnumzana Regishoko.
Loba balimi bagijima besiyaboleka imali e-AFC, e-WITS production le summer preparation konke lokho kuba affected ngeban leyo okunye futhi okunazilayo bese kunazilayo kubana iban leyo ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuachivani njalo kusukunanzelele kubana futhi iban leyo ayisapotwa ngumthetho kuye proclamation kapresident akabi lo mthetho owenza ukuthi ibhani be effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo kodwa basilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osapota ibhani naleyo
amazwi kashoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole
uhulumende utargeta nje general public abantu abaphansi abazizamelayo phansi yena should target come up with solutions as a target abantu benalabana abaphezulu khona ngale engawina khona ngale manje ukukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale qine sebe ebabophile abantu abasirethwa ngokubotshwa veleka kuzabotshwa kuyabotshwa abantu abazamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi ikanti abantu nalabo abenza i corruption ephezulu elama figures aphezulu baba scotch free akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu nalabo nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs
ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa umnankakwa ukhweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho baza kwetheswa izigwebo zokupika ejele kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho na ngunjalo ushoko
angiboni kulobubelo obukhulu ngemizamo esifakiwe ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate i-confidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumente i-confidence ayiregulatwa i-confidence iyabuildwa kwesi sikhathi uyayiluza nale ncano layo especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu asebeza bhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamela
unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile
angaba ngamanyathela afana nalomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini akijime lebhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi kathi okuqhakathekileyo ukuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha
kuke kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebhenki ABC lisola amanyathelo kamnankakwa ekuseni namuhla kodwa leli bhanga liphangele thula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singekehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu kuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ayithelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.